andabe ngikuhlanganela lakho lokuthi tatwa ukuthi imbono yabantu emaralini uaddressa thousands of people ukuthi abantu bakunikile imbono yabo bathe bavumelana ukuthi akwenziwe lokho. Ngibona ngani owakuqala indlela engani nje ngiyabona ukuthi into zakona into ezingani kahlela ezihlelwanga kuhle nxa zisenziwa ngaleyo ndlela. Kodwa okunye njalo engikuthoyo ukuthi khona kwale sihlezi ngikhuluma ukuthi hayi ngabantu bafuna ukuphambanisa abantu. Abantu eqinisweni lonke abavumi nje ukuthi iZimbabwe kathesi ifuna ukunikwa nje ithuba elingcono. Ubaba uPresident Mnangagwa akanikwe ithuba elingcono ukuthi ancedise ukuthi ilizweli sibone ukusuka ngathi umliwa ngathi. Kodwa yebo kuphela abantu sebengathatheka ngokuthi balale labantu bonabo ngobunzima obukhona amalanga nala ensukwini zenezi. Hathi into edlulayo le kithi ekuthi abantu bami befunda ukuthi nxa emumeni onjengaloyo babupha amabhanti abantu basibone into phambili kuyayiwa kodwa emuva yinkani. Sisapoteni uhulumende nalowo khona sibone into kuyinokuphumayo. Ukuthi abantu bahambe besenza amarali hayi kabababonge sile abantu ukuthi babavotela ngendlela enjalo. Kodwa ukuthi bathi bona abethi kumele kwenze ukuthi president kwenze ukudala ukuletha umsindo nokunye nje okungaqedakaliyo okunjengokungabi lokuthula phakathi kwelizwe. Ilizwe kimi sabayi-investors abuya elizweni lokuthula kodwa elizweni labantu abathobeleneyo abantu bayahlehlela emuva bayabaleka abantu
ngaleloba kunjalo-ke gawule bathi ibandla le-ZANU PF seliyehlulekile phela njengoba-ke siyabona ukuthi umuma onjani elizweni.
Mina ngibona ngani Gibbs umuntu othi ibandla le-ZANU PF seliyehlulekile umuntu olenjongo injongo yokuthi azondise abantu agcine abantu behlupheka engafuni ukuthi into zilunge phakathi kwelizwe senza ngabomo ukuthi kusasa yena anikwe ivoti ngabantu abahluphekileyo baza kufa laba bantu phela ivoti ifuna kwala bantu bebaphilayo abaphile phela abantu asitreateni i-environment nalana e-conducive to ukuthi abantu bazisebenzele bazisemele basesekuceleni kwelanga abantu bezidicidile kuhle yokho lokuthi khonokho bayangezindlela khonokho bakwenzayo bahlale njengoba behlale bekhuluma abanye ukuthi kuthiwa kuyarigwa i-election ngendlela enjalo bayathi beriga umuma olandelayo ukuthi abantu bengabi sendaweni ekhululekileyo endaweni esebenzekayo abantu be-confine endaweni yokuhlupheka ngendlela enjalo kuyabe kusenziwa ngabomu yesithi thina ngesilungu isapotethi isapotethi enkulu kakhulu akulenye isapotethi enjile naleyo.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili baba Gawule, khonokho ukuthi bathi ukhetho lwebiwa lokho bezondile phela abantu laba inhliziyo zabo zingathotshwa njani?
Mina engikukhangelayo ukuthi nxa bona befuna ukubusa kuphela kodwa nxa bengafuna ukuthi bebuse kumbe bekhayela yena uChamisa uthana abe ngupresident nxa ekhayela khonokuba ngupresident ilusizi kakhulu. Mina kade nje nxa uChamisa ngumuntu olwesihawu lozwele labantu bakhe beZimbabwe ukuthi hayi bantwana beZimbabwe into esiyifunayo yikulungisa. Njengomnangagwa sekwenzakele khona okwenzakeleyo sekhona laphana uyathembisa layo ukuthi uyalungisa. Baba Mnangagwa akubone phela ukuthi la uyalungisa sisebenzeni siye phambili sinikane namaqhinga abantu baphile ngoba yinjongo kuphela ngaphandle kokuthi omunye umuntu ezitela ukuthi yena ufuna ukuba ngupresidenti laye. Kodwa ilizwe silizwe lilodwa Gibbs uhlupho silalo ngabe silamazwe amabili ngabe siyamnikela ilizwe laye ebe ngupresidenti. But okokathesi asidedeleleni khonokho okukhona kuze kuyefika isikhathi seneso ithemu likamnangagwa liphele yikho bezangena-ke bancintise futhi nxa umnangagwa engayenzanga kuhle bese besitsho ukuthi hhayi lapho umnangagwa wayenzanga kuhle kulokhu lalokhu 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 thena sifuna ukulungisa lokhu bekwejule ebantwini khonokho. Kodwa okokathesi Gibbs ikudala uhlupho olukhulu phakathi kwelizwe ukuthi abantu ama-investors abalekele emuva abantu sebephila nzima ngento ezenziwa ngabomu isapotage oyibonayo njalo isapotage yakhona isho ukuthi Gibbs ivela kume lakuzanu p f kwabo kulabanye abantu abasapotagea inhlelo zikahulumente laku-NDC bona bayasapotagea futhi laba inhlelo zikahulumente yonke indawo kulabantu abasapotagea hhayi bakithi akele sixolele bona abantu sike siboneni ilizwe lichombuluka lisiya phambili sibanikeni ithuba obaba upresidenti umnangagwa akayenze laye akwenelisayo sibone ngendlela akhuluma ngayo le ndlela ayenze ngayo izinto kusesemasinye ukuthi sitakula lutho solwenziwe one day sure kuthi sokwela nto yolwenziwe umthuli uthi ekhuluma kade wathi hayi sinde at least about 6 months down the line sabe sikhangela silibona ukuthi mhlawumbe enxa esiyehlulekile laphana kodwa kunye sikwenziwe laphana yikho lapha singaqasa khona ukuthi sikhulume sikhula siya phambili kodwa namhlanje sishwa gidisa umntwana wakwazalwa khonapho mhlane kwahlwa vule gijime echaya isiqubu.